baba nkomo kuzima ngoba kathesi ngisharikhala ukuthi ngikakisele emabhukwini abantwana bathathwa amabhuku akhona ukuthi zakwanisa vele angikwazi ngoba ibhuku elinye libiza $50 lama 32 pages umntwana oyi 1 usesecondary ufuna amabhuku angu 25 lo laba abanye bafuna omunye ufuna 11 omunye ufuna 9 singakangeni ku school fees la kuma uniform
ama school fees wona ami njani le ntengo yama uniform
ayinto yama uniform sithi kuthi yasuka ibiseza ama $10 kathi siyibiza ama $54 emakhaya ngapha i school fees isikansile bese ku $15 siye ku $25 abe secondary sebe kuma $75 bese kuba ku 30
uza kwenza njani pho Dube
vela ngisela plan ngoba kwalapha imali endayo ngikwanisa ukuthi engxenye omunye ngimnika ngu-form angu-5 ngibe lokhu endinga imali yahlupha ekhaya vele kayitholakali.
Abanye abazali esigabeni bona bami njani bathini nxa ukhulumisana labo?
Sikhalayo okufanayo njalo lokudla vele kakukho ngapho uyakuthi dinga ukuthi uthenge okulibhakede ngapho kufunakala amabhuku abantwana i-ball point mboni yekudola kathesi 10-1 so vele uhlupho lwakhona lukhulu akule singathi uhlezi kuhle hayi kunzima.
Uthile ukuthi abakho bathathu nxa usuhlela kuhle imali yakho imali edingakalayo emntwaneni munye ungayihlanganisa yonke uyabufuna malini?
Mbona ngani ispecial lowe secondary uthi ukuthi ngabe ngifuna ama 120 preparation yakhe yokuthi ahambe esikolo konke kukwanile laba beprimary mbona avele imali yakho isuke imphambanisa ukuthi ngayi-eda kuhle yami fica ingqondo ngoba ayinengi vele isindizuleleke imali sangisayikwanisa njalo umuntu ohlezi ekhaya angisebenzi.
Osesecondary lo ukufombani?
Uya ku-form 2.
Abeprimary-ke?
Abeprimary kulo grade 7 lo grade 2.
Uhulumende alubana lalele isiphathamandla bona obaba uMnangagwa kuyini ongathanda ukubatshela khona?
Into ekade ngabatshelana becela ukuthi aluba bayazela ispeshali ebantwaneni ngoba kuzavela abantwana bako ilungelo labo liyephuleka ngoba mbona ukuba zahamba bonke esikolo bazama ukungenela ezikolweni ukuthi amabhuku atholakale ezikolweni akho zikhona inhlanganiso ezingakwanisa ukuhamba zifaka amabhuku ezikolo konkana okwakusezakala kudala kathi kwakukonjana kudala sasithi ibhuku lingaphela uhambe uyethintisa kodwa awuzange kuvaleliswe kwinto okunjalo sabona sokuthengwa into enziwa amabhuku kathesi impilo inzima emakhaya vele akuplanti ebambekayo.